Loba nje belithisa pheli kupha inhlanzi emanzini eBed Bridge akuzange kuvalele uZulu ukubuya ngobunengi ukuzolalela umkhokhelo MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa enkundleni yedulubadzimu ekhuluma labalandeli beMDC Alliance abafika phose enkulungwane ezisithupha uChamisa uthembike ukuthi ibutho lisoze livume ebusa ayimswelisi ibuthongo ngoba uZulu kunguyo lamandla okukhetha lo amfunayo amalunga ezanuPF abalisa umsekeli kamphathi intambo ezomnotho umnumzana Terence Mgubhe kanye loJoseph Ahungwe babike phambilini ukuthi ibutho ngeke livume uChamisa ethatha umbuso kodwa uChamisa uthi ibutho leZimbabwe ngeke laphikisana lentando kaZulu
Zikandema soja, aso pita misa, kana pakange pa wingwa. Apa juku zorobu nanga vamangona ni maskati mumbura mubomo, paspenya za mubako, adebu saruto. Our soldiers are professional, patriotic and peace-loving.
UChamisa uthangoba ukukhetho uzathuthukisa iBed Bridge, libe lidolobha elikhanya ukuthi lingcelelanele leSouth Africa. Usikhwica Mfundi uHashima Ncube uthi indubo esibhekanele leZimbabwe sezifuna ukuthi zixazululwe ngabatsha abafana loChamisa.
Abantu abadala abayibo abavala iZimbabwe bathi Zimbabwe is open for business. Kumele ivulwe ngabatsha abalombono yokulungisa impilo zenu.
Ilunga lebandla le-MDCT eBed Bridge njalo ezancintisa ukhetho lwamakhansila umnumzana Morgan Ncube uthi ubuningi babantu abaze emhlanganweni walamuhla kuveza ukuthi abantu balethemba lokuthi uChamisa uzaguqula impilo zabo.
Ilanga lanamhla ilanga elikhulu ebantwini beBed Bridge. Uwethekelwa nguPresident Nelson Chamisa le-leadership ye-MDC Alliance. Thembe, sithembe kuyo ngenxa yokuthi izanu ehluleka. Namhla ukhangele lobuningi babantu nabo. Kujuta abantu lo laba badubeka ngathi abantu abasebenzi abayi industry yabo ngekuthengisa industry yabo ngekuthinta imali so ngababona belapha kujuta kula mali engenayo kutsho kunokuthi balapha ngathi bathembeke kwi-MDC Alliance.
Okhokhela abatsha ezansi emandebeleni unkosazana Lindiwe Maphosa uthi luyamangalisa usekelo abaluthole kuZulu emandebeleni.
Esikhathini esedlulileyo besibona amarali anjengayenala esenze emathawuni amakhulu anjengawobulawayo kuthiwa ukuyehla kwakhe engena emaphandleni engena ebantwini sokwenze kwaba lo mehluko omkhulu ukubona ama-numbers la akhona kathesi kungama-youth ama-youth yiwo amaningi abuyayo and sile nkangelo yokuthi ama-youth amaningi azavota lokhu kusenziwa ngokuthi khona ama-youth this time asele hope of a youthful leader ezawuba ngupresident so they think ukuthi ama-problems abawafesayo anjengokuyanga anjengokuswela imisebenzi anjengokuswela khona ukudla sibili okufaka esiswini balethemba lokuthi kuzadlula after election leso kuwine ubaba uNelson Chamisa.
UChamisa uthi angqoba uzathuthukisa ezomnotho ezempilakahle ezemfundo kanye lemigwaqo ukuze leZimbabwe lifane lamazwe anjengeSouth Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseDulubadzimu eBed Bridge ngingu-Albert Ncube.